Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingani tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 23 ngomfufu 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
The time has come. The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions for our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu.
Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Tsamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo oselizweni i-transitional government.
Linyathelo elihle nxa kade kuyukuthi abantu elizweni bebelemali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ngokuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bonds njalo imali ingama-bank transfers.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthengwa kwamanye amazwe impahla ezimqoka ezisilelayo elizweni ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Ngenyanga kamfufu eyabekelwa umkhankaso wemfundiso ephathelane lemvukuzane ebele owe-Breast Cancer Awareness Month, iStudio 7 imanyana lomhlaba kulo umkhankaso ngenhlelo zemfundiso ngaleviki. Namhlanje siphatha ngokuqakatheka kokudinga usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kheli webandla leMDC umnumzana Nelson Tsamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo oselizweni okwesikhathi esifitshane elungisisa indubo ezibhekane lelizwe i-transitional government. UTsamisa uthi lumbuso wesikhatshana kumele ubunjwe ngabavela ezigabeni ezehlukeneyo zempilo, abezombusazwe, labenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu ngenjongo yokulungisisa umnotho njengamaZimbabwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UTsamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usephelele ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe osugata ngamadolo engelasi iphume lakho lokhe watshontsha ukhetho lukaNtulikazi 31. Uqhubeke ethi uhulumende weZANU-PF angeke aphuma lamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe engelasisekelo lwamanye amazwe ezombusazwe, inhlanganiso ezimele amalunga abantu kanye lenkokheli zokholo. Laloba uhulumende kaMnangagwa wenelise ukugcila ukhetho, uTsamisa uthi ngeke enelisa ukugcila umnotho welizwe.
The time has come. The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions to our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu. Sizathola leyo mpendulo yodubo lwethu kanjani? Sihlezi sisithi kulenyathela okufanele silithathe ukuze sigqibe inhlupheko eziselizweni ukwenzela ukuthi senelise ukulungisisa ivoti kaZulu eyantshontshwayo. Sisobala ngalelo nyathela okumele silithathe ukwenzela ukuthi ilizwe liphume kundubeko elikuzo. Ithi inyathelwa lakuqala kumele kube lokukhulumisana kwamalunga akwezombusazwe, hatshi ukwenzela ukuthi kube lomanyano kahulumende kuphela, kodwa ukuze senelise ukulwisana nenhlupheko esibhekane lazo.
Ngesikhathi kususo engumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni uchamisa uthi umkhokeleli wabalweli bempi enkululeko umnumzana Victor Matemadanda lo mnumzana Chris Mtswangwa kanye labanye abakubandla leZANU-PF bathembisa ukuhlala phansi lamabandla aphikisayo ukubonisana ngentuthuko yelizwe kodwa bathe sebeuhulumende kamlangagwa abasazanga bathanda ukuveza abakuthembisayo.
Before the death of President Tsvangirai, there was a unanimous agreement with our colleagues from across the political divide in ZANU.
Umnumzana Tsvangirai engakasikhiyi kwakulesivumelana labanye abangane bethu abakubandla leZANU-PF abalwa impi yenkululeko ababekhuluma lomkhokheli wethu uTsvangirai. UMatemadanda uyakwazi lokho, umnumzana Mtswangwa uyakwazi lokho ukuthi kwakulesivumelwano sikahulumende womanyano ngemva kokuba sesiqede ngodaba lukamnumzana Mugabe. Kodwa okwenzakala ukuthi bagcina besuka kulokhu esasekuvumeleni.
I-MDCT
ithi izaqhubekela ngomhlangano wokuthakazelela iminyaka elithumi lasishiyagalolunye lalelo bandla ngomgqibelo ozayo emkhosini ozaqhutshela enkundleni yeGwanzura. Lokhu kuza ngemva kokuba leli bandla like lalisa ukuqhuba umkhosi amapholisa esithi akumelanga kube le mbuthano ngendlela yokulwisana lomkhuhlane wekholera osubulele abantu abangamashumi amane lasishiyagalolunye 49 elizweni lonke. Umkhosi lo ukhangele ukusetshenziswa njengemthuba lokulungisisa amaphutha akuleli bandla le-MDC ngemva kokunqotshwa kukhetho oledluleyo. Kumele iThuthu Seven ngiseHarare, ngiwuGibson Bhebhe.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthenga kwamanye amazwe impahla emqoka eselelayo ezitolo ezelizwe ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Impahla le igoqela isamende, amafutha okupheka, imvundiso, ifertilizer, iflower, isepa, indumba isemagabheni, uchago, ichukela, ijam, inamnede, amanzi, idobi, ukudla kwenkomo lezinye impahla ezijiyeneyo. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathi ntambo ele cabinet emhlanganweni eliwenze lamhlanje. Uhulumende uthi uthethe lelinyathelo emzameni yokuqeda ukusilela kwempahla eqakathekileyo empilweni kaZulu. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Richard Mahomva, yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle udubo ukuthi abantu kabalayo imali yakwamanye amazwe efana le-rand ngoba beholiswa nge-bond note.
Linyathelo elihle nxa kade kuyukuthi abantu elizweni bebelemali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ngokuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bond njalo imali ingama-bank transfer. Yikho ke okungangukuthi mina njengomuntu nje nxa ngifuna ukuthi sengifuna ukuyathenga impuphu yami eBotswana kumbe sengifuna ukuyathenga i-Colgate yami eSouth Africa, uhlupho luba khona ngolokuthi kufuze ngitshintshe ama-bond lawo ebe ngama-rand. Njalo laba abantshintshayo imali yangikhona ama-rates angikhona angeke abayanga benelisa ukuthi bethenge i-foreign currency. Yikho-ke esikubonayo ukuthi ye linyathelo elihle, kodwa nxa kungalungiswanga ingxaki yezokuthi laba abantshontsha imali i-foreign currency besenza ama-rate adulayo nxa bengabanjwanga ukuthi kusetshenze labo abayanga bazaqhubeka behawula, abantu abazenelisa ukuqhubeka bethenga izinto phandle yilaba abalemali abahola ama-dollars. Kodwa iningi labantu bethu kakhulu abantu abasebenza kuhulumende lokunye okuzinkampani kwethu lokho okuncane bazaqhubeka behawula.
Ukhuluma ngendaba yebhondi, abantu abaningi abagoqela izisebenzi zikahulumende labantu nje abazimeleyo bathi ibhondi kumele lesulwe, kumele likhitshwe. Ukubona njani wena?
Ye lo ngumbono obekwa ngabantu ngoba kathesi kulendaba ehluphayo yokuthi kuthiwa sokufuze kube nama account ayehlukeneyo ikanti uqala abantu babetshela ukuthi bond le mali le yangaphandle kuyalingana. Kodwa uhlupho osesiluthola kathesi ngolokuthi ungabe uhola lelo bond kodwa awuyenelisi ukuthenga imithi emafarmasi.
AbeZimbabwe abamankampani abaningi bayakhala bathe ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto lezi kwamanye amazwe kuzabulala amankampani abo. Uthini ngalokho?
Kungabe kuliqiniso kodwa njalo bona laba amankampani okusuka kuhluphe ukuthi izinto lapha bezikhwela lezinye izinto iyabuzubuza ukuthi kanti lokho esikulungisa lapha esikuthola lapha bese befaka imali ngamadola. So khona lokhu kuyatshengisela ukuthi uhulumende kenelisa ukuthi efaka abantu ukuthi benze into eqondileyo ukuthi amakampani angaqhubekeli engcindezela abantu.
Hello ke umnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula ezenotho bexoxa icingwenile ntungamile inkomo we Studio 7 eseHarare.
Inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazi wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlungu abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-short wave.
Ukuxokozela okukubhanga lesizwe ele Reserve Bank okubangelwe yikumiswa umsebenzi okwenziwe iziphathamandla ezine zaleli bhanga sokuthiye abanye besithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingaba ingalandelwa iziphathamandla zikahulumende ezifuna ukusenga lezi mithiyo kwezomnotho. Ihlekana leziphathamandla zebhanga lesizwe kunye lezinye iziphathamandla zikahulumende zicashangelwa ukuthi zingaba lesandla ekuthengisweni kwemali emkambo wensitha kusukela ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Ingcwethi kwezomnotho zithi nxa lolu daba lungalungisiswanga kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho welizwe. Ezinye ingcwethi ezifana lomnumzana Rejoice Ngwenya zithi akusimuntu oyedwa uhuquluza inotho yelizwe.
Angikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali. Kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ngenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali ngoba ungazinandelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi phize le Sheraton le iyabithwa khona imali yakhona intengo yakhona enga yile khona. Ungazifike roadblock intengo yakhona vele iyajiyana ukuthi vele abantu bakhona laba abazele besebenza bonke benibe besebenza nje i-code name eyokuthi Quimby.
Ungwenya uthi okunye ukwenza kube lobuhuquluzi benotho iziphathamandla zikahulumende indlela ibandla leZANU-PF esebenza ngayo.
Angikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali. Kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi kodwa babathize. Kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali ngoba ungazinandelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi phize le Sheraton le iyabithwa khona imali yakhona intengo yakhona enga ile khona ungazifike roadport intengo yakhona leli ayijana ukuthi vele abantu bakhona laba abazele besebenza bonke benibe sebenza nje icost name yokuthi kwimpi angikhona ukuthi umuntu wethu
enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ukubotshwa kwezisebenzi zebhanga le-reserve akuphanga themba kuZulu labafuna ukusungula amabhizimusi
ikuthi nje bekulabantu abazuza imali le beyiphosela u-black market yikho owayenza ukuthi i-bond lingasebenzi kodwa ngibona njengani nama-pronouncements akababoNcube uprofessor Ncube ikakhulu indaba le e-2% tax le ndaba ekababoma ngibuthi uthi sokuzaba nama-FCA abanostro FCA nama-RTGS FCA yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo bazakwanisa ukuthi bayithole yini njalo bengayithola izabe ikwanisa ukuthi ithenge
umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ekupheleni kwenyanga ezayo lapho azaveza khona eminye njalo imizamo yokuvuselela umnotho welizwe
Uhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngenkuthazo kamkokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa eyokuthi kumele kubunjwe uhulumende ozabamba intambo zombuso alungisise umnotho welizwe ngoba owezanu-PF esehlulekile. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ngikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abangamathumi ayisithupha ababikwa befile ekuqhamukeni kokulwisana ngemihlobo esigabeni seSul esingenyakatho yeleSomalia namhlanje emadabuka kusa. Inhloko kahulumende welePakistan umnumzana Imran Khan uveze injabulo esithi ulethemba lokuthi inkulumo ezilawulwa ngele Melika phakathi kwabesiTaliban abalwisa kwele Afghanistan zizakhokhelela ekuletheni ukuthula kulelo lizwe okuzaphathisa hathi lelo lizwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMiddle East. Lanxa umkhuhlane wemvukuzane ungabonakala masinyane uselapheka lokhe uqhubeka uyingozi. Iningi labeZimbabwe libanjwa ngamandla ukudinga usizo lokwelatshwa phandle kwelizwe njengoba elizweni lungatholakali kubangelwa yikonakala kwesimo sezempilakahle ezibhedlela. Njengokwethembisa kwethu umsakazo weStudio 7 uqhubekela phambili ngenhlelo zemfundiso lokulimukisana ngemvukuzane yebele njengoba kuyinyanga yeBreast Cancer Awareness Month. Ubathabile masuku ukukhangela kwelatshwa kunye lokutholakala kwendlela zokwelatshwa ezikhona eZimbabwe.
Umkhankaso wokulimukisa ngemvukuzane yebele uqhubekela phambili emhlabeni jikelele kodwa lonyaka inhlanganiso eziqhuba lomsebenzi azizwakali ukukhankasa kwazo okuyinto edanisa abaningi abalawo kumbe abadinga ulwazi lolu. Ulwazi ngemvukuzane yebele luqakathekile kakhulu ngoba lulakho ukuphathisa ekuphephiseni uZulu ekulahlekelweni ngumphefumulo. USista Ndlovu umkhulu wabongi emzini we-Island Hospice and Healthcare kobulawayo yena ke usichathekela ngolwazi lokwelatshwa kwemvukuzane yevele.
ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane, baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba, okule protein eyaneleyo, istarch esaneleyo, njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imikhuhlane le enjengemvukuzane.
USister Ndlovu uthi kule ndlela ezohlukeneyo ezigoqela ukuhlinzwa kanye lamajekiseni ehlukeneyo ahlatshwa inyanga eziyisikhombisa kusiya kweziyisitshiyagalolunye.
Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Sokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emthineni abajwayele ukuthi kutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni ashiyeneyo, imithi le kuthiwa yi-chemotherapy.
Kukho konke lokhu, kulabantu abaphilisana labantu ababanjwe le imvukuzane, labo bahlangana lokwehlukeneyo ekuphilisaneni lababanjwe lomkhuhlane. Inkosikazi Sithembiso Nyathi, isakhamuzi sakoBulawayo, olonina owabanjwa lemvukuzane, uchasisa abahlangana lakho emizameni yokulwisana lokuphephisa umphefumulo.
Umama Zala wabanjwa i-cancer ngo-2015, wazotshona ngo-January 2016. 2 years yonke leyi sahlangana lobunzima obukhulu, wathestwa lapha eZimbabwe, kwathiwa akulalutho, asuka waya South Africa wathestwa njalo kwathiwa yi-cancer. Waphenduka lapha koBulawayo ukuthi ezozama ukwelatshwa. Sahamba eMatadei. EMatadei bamyenza i-chemotherapy kuphela. I-chemotherapy yayenza umkhuhlane lo we-cancer wangani uba wesi.
Unkosikazi Nyathi wengeze ethi ukutholakala kwemithi akulula ngoba imali edingakalayo iningi, njalo ama-medical aid ayasilela.
Sasile medical aid eyayikhava for yena khona ngale eMatadei, kodwa i-medical aid leyana yagcina sinabesithi hayi lapha seyicinile, ayisoke isakhava ama-payments akhona ngale eMatadei. Kwangeni omunye njalo i-medical aid layo, bagcina besithi abasathathi. So ngikhuluma ngithi ufe ngo-January 2016 kuze kube lamhla ngo-October 2018 lokhe sidonselwa imali umuntu ose watshona budala.
Ingcwethi zezempilakahle zithi inani lababanjwa yilo mkhuhlane liya liqonga eZimbabwe, mhlawumbe kubangelwa impilo yalamhlanje elokudla okucolekileyo kwadlulisa. Zithi kulusizi kakhulu ukuthi lumkhuhlane olakho ukubonakala kusesemasinyane uqhubekela phambili uthatha imphefumulo, kodwa ulakho ukwelatshwa. Kunje izibhedlela zelizweni ziyendelwa kakhulu ngoba imitshini lemithi inganeli, layona leyo etholakalayo inganeliswa nguzulu. Abakhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yevele bathi ngenxa yobunzima bokwelaphisa osebanjwe yiyo ikakhulu ingaphuza ukubonakala, bathi kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezihlolisisa bodwa ikakhulu nxa seyake yabonakala emulini. Ukuphanga ukwelatshwa kungakaze kwafika esigabeni esiphezulu kuyakhuthazwa ngoba kuyabe kungakabizi intengo ephezulu. Abasindayo kulomkhuhlane bakhona njalo labo balobufakazi babo obokunquba lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umnumzana Simba Chikore, umkhwenyana kamnumzana Robert Mugabe, owayengumongameli welizwe, lamuhla uhlawuliswe isibambiso sebail esingamachumi amathathu amadola, i-$30, kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokuthi wabamba ngamandla unkosazana Bertha Zakheyo, owala ukusuka emsebenzini kwinkampani yeZimbabwe Airlines esemxotshe umsebenzi. UChikore uhlawuliswe ngumantshi umnumzana Elisha Sangano oweHarare Magistrate Court, othe kumele aphenduke emthethwandaba mhlaka-7 ngenyanga ezayo. Uchikore ubemelwe ngumnumzana Jonathan Samkange. Amalunga ayidalela eParliament asethe akhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane bethi uhulumende kaqondise izinga lokukhankasela welatshwa kwayo umkhuhlane njalo welatshwa emaklinika lezibhedlela ezikhulu ukuze kungabi lomuntu ofa ngalomkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga edalela eParliament lawo amanyana lomhlaba ekunanzeni inyanga yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele eyebreast awareness month bethi ngempela inani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane lokhu liqonga, ngakho ke uhulumende kumele athathe amanyathela. Ilunga ledalela eParliament eNkayi South unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kulusizi ukuba inani labalahlekelwa umphefumulo ngenxa yalomkhuhlane lokhu onga.
Yee, anjabona ukuthi lapha kungela madokotela abahlolayo omama kunzima ukuthi ukwazi ukuthi bangabo mama abalemvukuzane. Ngike ngahamba last term, ngike ngahamba namadokotela, they were shocked ukuthi kulezifo ezingako ezinjalo ezelaphekayo, but seziqheliswe ukuthi abantu bebengakwazi ukuthi balazo ukuthi baze belatshwe masinyane. So mina mfuna ukuthi ngithi uhulumende kafake in each district or each ward clinic umtshina ozahlola i-cancer ukwenzela ukuthi yelapheke.
USeneta Thabita Khumalo uvumelane lonyoni ethi akumangalisi ukuqonga kwenani labomama ababulawa imvukuzane yesibeletho ngoba eminyakeni edluleyo babesebenzisa impahla engahlanzekanga lapho belandela.
Ukugaza kwemvukuzane yesibeletho zabomama akumelanga kube yinto ethusa uzulu namhlanje lohulumende. 1999 iJohnson and Johnson eyayisenza izigqoko zokugqokwa ngoba mama uma besesikhatini yasuka kuleli lizwe yaye eMzantsi Afrika. Ithe isisukile kwasala kungela ngitsho yona ikampani eyenza isigqoko lezo. Zasezisvelakala, zithe ziselakile umama xa sokusebenzisa izinto ezijiyeneyo, abanye besebenzisa amalembu, abanye amasokisi, abanye ama-tissue, abanye ama-newspaper. Namhlanje sesikhala ngokuqaza kwemvukuzane nale yiyo imbadalo esiyiphiwa nguhulumende owasiyekela sisebenzisa izithubo esezisibulala namhlanje.
Udokotela Nikela Ndebele uthi umkhuhlane wemvukuzane usudale umonakalo kubomama abaningi elizweni ngoba bephuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane ususesibangeni esiphezulu
kakhulu. Waphazamiseka kakhulu kodwa iproblem ukufika sekuleli kulokhu zenzekayo ikhona bafika sekuleli kanjani. Kodwa njengoba ngishilo kumeeting laphana ukuthi mafika i-early detection niyobonela abantu ababesipha ama-testimony 25 years after uright emonini. Kodwa abanye siyafihla njengokwesa mona okugcina lona otheni na kwakuthi osikubuya ngobudokotela wahlatsha umlozi nsoba ngisaba.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer awareness month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama labobaba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungena mbadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo selizweni okwesikhatshana. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulandela. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.